possible. Only believe.
Amen. Believe it. Okwesikhatshana nje lapho sikhothamisa amakhanda ethu. Baba wethu osezulwini, siyakubonga wena ngoJesu Kristu, izithembiso zakhe ezinkulu asinike zona. Siyakubonga ngazo zonke lezi izinto. Singaphansi kokukhangelela okukhulu lapha kuleli dolobho phakathi kwalawa maKristu amahle. Sikhangelele ukumbona ehamba phakathi kwethu, etshengisela ubukhona bakhe, enika abantu ukholo, ebaphefumulela ukuthi bakholwe. Yiyo injongo yethu yokuba lapha, Baba. Siyazi singakuthemba, kasiyikudana ngoba sikucela ebizweni lakhe. Amen. Lingahlala phansi. Ngijabule kakhulu lokhu kusa ukuba lalokhu kudla kwekuseni laleli qembu elihle labachumayeli lapha edolobheni. Futhi ke thina ngicabanga abazalwane bayibeka ethephini nxa omunye engayifuna isikhathi esingako sobudlelwano esabalaso. Futhi manje lobu busuku ibusuku bethu besibili, siqhubeka khona endleleni. Ngakho manje siyathemba ukuthi iNkosi izalibusisa lonke ngokwedlulisileyo ngobunengi. Ngiyakholwa ngikhangele umngane wami olungileyo, iNkosazana Upshaw ohlezi lapha, udade Upshaw, iNkosi ikubusise. Ngiyakhumbula umfowethu Willie Upshaw, ngaba lencwadi eyavela kuye ngolunye usuku lomfanekiso kamfowethu Willie, ucongressman. Ngakho waye egogekile okweminyaka engamachumi ayisithupha lesithupha. Ngangisemhlanganweni obunye ubusuku, ngabona umbono wakhe ehlezi ehamba embuthanweni elesudu yakhe ekhothamele phansi. Waye sesihlalweni esilamavili lezigodo zokuhambisa njengoba lonke lalimazi. Futhi iNkosi uJesu yamenza waphila lobo busuku obufanayo, futhi waba lokholo waze wafa. Sizwa sihlonitshiwe lobo busuku. Umfelokazi wakhe ukuba ehlezi lapha, wayemdala okunganani lapho esiyabona iNkosi. Wayemdala okunganani.
Lived to be 86 years old.
Waphila ukuba leminyaka engamachumi ayisificaminwembili lesithupha ubudala. Waya ezulwini ukuya kuba lo. Silokubonga ngamadoda amakhulu, amaqhawe amakhulu okholo. Manje lobu busuku kuyi kasifuni ukuligcina isikhathi eside, ligcine sedlulisa ngemizuzu elithumi izolo ntambama, imizuzu engamathumi amabili waze kwaba ngelethumi. Sivame ukuba sesiphumile ngelesificamunwe munye lengxenye. Ngizazama ukulungisisa okwalobo busuku. Ngintshintshile emibikweni yami yesiprofetho ebengiyithumayela endaweni ezehlukeneyo zelizwe, kusiya enkonzweni zobuvangeli njalo. Futhi kuleyo mibiko yesiprofetho sizaqhubeka nje kusiya lokuya. Futhi manje ukukumisa kungathi kunzima, futhi kuyantshintsha inkonzo ndawonye. Futhi isizathu ngisenza lokhu ngoba ngolunye usuku ngisehla phansi ngivela eCanada phezulu nje lapha eMontana kusasele ekuseni. iNkosi uJesu ngiyazi kuzwakala kungazwisiseki, kodwa ngangihamba ngemota. Futhi enye into yangikhanga, ngizwa ilizwi ngokusobala njengoba lisizwa elami lisithi ilizwe lakho libhaliwe kuleyo ntaba. Futhi ngakhangela, futhi lapho sisima ubhili lami, iNkosi uJesu yathi, buyela manje futhi uqale ekuvangeleni njengalokho okwenzileyo. Yikho ngilapha lobu busuku ngoba ngibuyela njalo ngikhulekela abagulayo kule ndaba ende kikho. Futhi ngileqiniso lina bantu bamathephu lapha elizwa amathephu ethu, liyayazi indaba. Ngilapha ukukhulekela abagulayo njalo kulezipho eziningi ezinkulu kuNkulunkulu. uNkulunkulu engasebenzisa loba yisiphi sazo asifisayo nxa nje singamvumela ukwenza njalo uyinkosi uNkulunkulu futhi manje ngizama ukubalekela ukubeka izandla phezulu kwabantu nga ngingakubalekela ngoba lapho kukhangeleka sengathi lokho kulungile kodwa kukhangeleka sengathi omunye uza kusiliswa bathi hawu usibani bani wangibeka izandla bona ngithanda ukubona ubeka izandla phezulu kwakhe kuKristu injongo yami ikuthi siyazi sonke imibhalo ukuthi ukusiliswa kwaphezulu kuvele sekulondolozelwe lonke ikholwa kuyingxenye kaJesu ehlupheka walinyazelwa izimpambeko zethu ngamanxeba akhe zasiliswa njengoMose waphakamisa inyoka yethusi enkangala ngokunjalo indodana yomuntu imele iphakanyiselwe phezulu imbangela efanayo futhi lo kwakungumfanekiso uKristu wayeluqobo lomfanekiso futhi nga inhlawulo endala ingaletha ukusiliswa nganganani okutsha lokho okulezinto ezingcono ukuletha ukusiliswa kwaphezulu manje uJesu waphakanyiselwa phezulu okwembangela efanayo leyo inyoka yethusi eyaye iyiyo wenziwa isono ngoba inyoka yenziwa ngethusi futhi ithusi ngumfanekiso okwahlulelwa kwaphezulu futhi inyoka itshengisa isiqalekiso senyoka kusukela esivandeni se-Edeni lapho isono lomkhuhlane kwangena khona futhi uJesu angeke babula muntu ongachumayela uJesu Kristu njengenhlawulo engachumayeli usiliso lwaphezulu akula ongachumayela ivangeli engachumayelanga usiliso lwaphezulu ngoba bona wayengabe awudingi ukuba lezinto ezithile njengokuthi nga inyamazana ikubambile awudingi nje ukuquma unyawo lwayo kumbe uqume ingalo yakhe uyikhuphe loba yini alakho ngakuwe mbulale nje kusukela ekhanda futhi usukutholile futhi yiyo indlela uJesu ayenza ngayo lapho efela isono wabulala into yonke isono esake sayenza wasihlenga ngokupheleleyo manje sesithatha imbadalo kumkhulu wethu imali yesiqiniseko sokukhululwa kwethu okupheleleyo ekubuyeni kwakhe njalo ngakho uyabona umkhuhlane ngokuqondileyo ubangwa isono omunye umuntu wona kwakungela mkhuhlane kwaze kwaba lesono futhi ke lapho isono singena umkhuhlane wasilandela umkhuhlane isifanekiso sesono futhi ke lapho ebulala isono wathatha zonke izifanekiso lakho bona kwakufanele kube njalo manje sizakubala lobu busuku isigaba sombhalo ngiyathokoza sibili ukuba ngibe emuva kwami lapha lobu busuku ixuku lami elihle labazalwane ababe kulowo mhlangano lokhukusa futhi ngithola bona umfowethu Shakarien emuva lapho futhi labanengi babangane bami abanengi babo ngiyathaba sibili ukuba lani bazalwane lapha lobu busuku lingikhulekele manje nxa lithanda manje kasivuleni embhalweni okwesifundo esincinyane nje inkosi ithanda futhi khumbulani kusasa ebusuku ngikhulekela abagulayo njalo futhi manje lapho ngikhuluma lalelani wonke umuntu zama ukwenza lokhu ungalindeli ulutho oluthile ukwenzakala into yokuthi uyenze ikukholwa uNkulunkulu khona manje umkholwe khona manje bona manje kube lenhloko zonke zenkonzo uNkulunkulu kulezi insuku zokucina ngiyakholwa usiphile yonke into alayo ebhukwini lakhe yonke into ayithembisileyo siyibonile futhi lokhe kukhangeleka engazathi abantu abakwanisi ukukubamba labo abamiselwe ukukubamba baza kubamba labo kuphela ukuphuphuthekisa omunye uvule amehlo omunye khumbulani sikholwa ukuthi uJesu Kristu ungofanayo izolo lamuhla lanini nini akafanga kodwa uyaphila ukuze kube nini lanini futhi ulapha lobu busuku sisekukhoneni bakhe kulobu busuku futhi ulapha ukuqinisa nokugcwalisa loba yisiphi isithembiso asenzela usuku lolu futhi ungofanayo izolo lamuhla lanini nini ngakho into yonke ayeyiyo uyiyo lobu busuku ngakho kasimkholweni manje lapho sibala ilizwi lakhe lokukhuluma ngaye okwemizuzu elandelayo elithumi lanhlalo amathumi amabili Genesis isahluko 22 lendima 7 no 8 okwendlela yokuthola ngayo isifundo Futhi u-Isaka wakhuluma ku-Abrahama uyise uthi wathi Baba wami, uthi wathi, khangela ngilapha, ndodana yami, uthi wathi, khangela umlilo lenkulu, kodwa lingaphi iwundlu lomnikelo wokutshiswa. Futhi u-Abrahama wathi, ndodana yami, uNkulunkulu uzazibonela iwundlu lomnikelo wokutshiswa. Ngakho, bahamba-ke bobabili ndawonye. Nkosi Jesu, busisa ilizwi lakho. Malingabuyeli liyize, kodwa makuthi imbewu ziwele emhlabathini ozaletha usindiso kulabo abadingayo. Wonke enyameni lasemoyeni siyazinikela kuwe ibandla umbuthano ilizwi isifundo indikimba makuthi umoya ongcwele uthathe ubuntu bethu ukuthi sibone uJesu Kristu. Amen. Ngifuna ukukhuluma nje okwemizuzu emilutshwana manje ngokuthi indlela kaNkulunkulu ephiweyo yalolu suku. UNkulunkulu izikhathi zonke uhlezi elendlela, kulendlela ezimbili, lezo zindlela zethu kumbe indlela zakhe. UNkulunkulu ulendlela yalamuhla ngoba uhlezi esenza indlela entweni yonke. UNkulunkulu ekuqaleni wazi isiphetho, ngakho ubeke umbhalo wakhe wesikhathi ngasinye, futhi leso sikhathi lapho sisiza ngalapho. Manje lingehluleki ukubona lokhu. Leso sikhathi lapho sisiza ngalapho ngokuvamileyo inkonzo iqhubeni ezinkolweni lokunjalo namasiko kuze kube isigidi samamayila kudelelizwe. Futhi-ke uNkulunkulu uhlezi ethumela umuntu enkundleni, umprofeti. Futhi lumprofeti uNkulunkulu kaguquli uhlelo lwakhe. Yena akaguquli indlela zakhe, uhlezi ekwenza ngendlela efanayo, uhlezi ekwenza kumele akwenze kulesi sikhathi. Futhi ngalokhu uNkulunkulu uyasebenza lokuqinisa lelo lizwi. Njengokuba ngikhulume kini ubusuku bayizolo, uNkulunkulu esenza incazelo yakhe uqobo. UNkulunkulu kadingi muntu ukuchasisa ilizwi kuye, uyalichasisa ngokwakhe ngokuliqinisa ukulenza libe qotho. Futhi lapho uNkulunkulu esithi uzakwenza into ethile, khona-ke uyayenza. Kakusela omunye umbuzo kikho, yiyo indlela ayenza ngayo. Ngakho uNkulunkulu usesenzele indlela. UNkulunkulu uyathanda abantwana bakhe, uyathanda abantu bakhe, ufuna ukubasiza, ufuna ukulisiza ukwedlula lina lifuna usizo. Nxa ungabeka lokho nje enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu uyathanda sibili ukukusiza ukwedlula wena uzisiza, kodwa ulendlela, futhi iyo indlela kuphela aza kusebenza ngayo. Kungendlela yakhe, kumele ubuye ngokutsho kwakhe, hathi ukutsho kwakho, ukutsho kwakhe. Wena ukufuna ngendlela ethile, kodwa ukupha khona ngendlela yakhe. Njengonamani ecwila emanzini eJodani, mani wathi amanzi phezulu elizweni lakhe ahlanzekile futhi angcono, kodwa lokho kwakungayisikho lokho umprofeti akutshoyo. Cwila lapha, wacwila kanye, ubulephero babulokhu bukhona kasithupha, babulokhe bukhona. Kwakumele alalele futhi abuye ngendlela kaNkulunkulu. Futhi lapho eselalele ngokugcweleyo indlela kaNkulunkulu, ubulephero basuka. Futhi ngithi lobu busuku ukuthi nxa singalalela indlela enikwe nguNkulunkulu, ubulephero buzasuka, umkhuhlane uzasuka, yonke into izasuka. Kodwa kumele sibuye ngendlela yakhe yalolu suku. Manje ukucwila kuJodani akuyi kukusiza ngalutho manje. Lokho kwakungokukaNamani, umthetho wawungowamaJuda, umusa ungoKristu. Kodwa isikhathi ngasinye silengxenye yaso yevangeli esesivele sabikezelwa. IBhayibheli leli yisambulo esipheleleyo sikaJesu Kristu. Akungeke kube lokwengezwe kulo kumbe enye into ikhutshwa kulo. Umuntu okwenzayo uqalekisiwe. Asingeke singezelele lutho kulo, sikhuphe lutho kulo. Kumele sikhangele phakathi lapha futhi sibone lokho okuthenjiswe okwalesi sikhathi, futhi sikubone kusenzakala. Lowo uNkulunkulu echasisa ilizwi lakhe uqobo lapho lisithi intombi izakhulelwa, yakhulelwa. Leyo yingcazelo kaNkulunkulu yakho, lokho akuthembisayo. Lokho uyakwenza. Manje siyabona ukuthi uNkulunkulu kaguquli inhlelo zakhe zokwenza izinto. Uhlezi ekwenza ngokufanayo. Sihlezi siguquka ngenxa yokuthi silomkhawulo, senza inhlobo zonke zamaphutha. futhi singazithuthukisa futhi sibe ngcono. Kodwa uNkulunkulu ngalamkhawulo isinqumo sakhe sokuqala siphelele isikhathi sonke. Angeke ahlakaniphe okwedluleyo. Waye ngumthombo wenhlakanipho yonke, uyinhlakanipho yonke, ungamandla wonke, ulamandla wonke, undawo zonke, ukwazi konke futhi ngalamkhawulo. Ngakho-ke lapho ekhuluma ulutho, vambelisisa umphefumulo wakho kukho, ngoba kuliqiniso. Manje amanye amabandla athi futhi asikholwa lokhu, futhi sikholwa lokhu. UNkulunkulu kasoze ahlulela umhlaba ngebandla. Uwahlulela ngoJesu Kristu, futhi uJesu uyilizwi. Uzahlulela ibandla ngelizwi. Futhi ngalesi kuyisambulo sikaJesu Kristu kuzo zonke izikhathi. La kulesi isikhathi wembulile kuleli Bhayibheli lokho azakwenza kulesi isikhathi. Futhi lapho sikubona kukwenza, lapho simbona esenza lokho athembisa ukukwenza. Hathi ukuzalwa intombi lokho kwakuyiminyaka ezinkulungwane ezimbili ezedluleyo. Kodwa lokho athembisa ukukwenza lamuhla, lokho akuchoyo ukuthi uzakwenza lamuhla, yikho lokho ayikho lamuhla. Izikhathi eziningi abantu bathi, awu angikukholwa lokho. Awu lo mchasisi kaEva njalo ukuthatha nje ingxenye yakho kodwa hathi konke kwakho. Ngakho sifuna ukukhumbula ukuthi uNkulunkulu uhlezi engofanayo, ilizwi lakhe nalokho akuchoyo uzakwenza. Kutshengisa ukuthi akaguquki. KuGenesis 1 wathi makuthi imbewu yonke iveze okohlobo lwayo, makuthi imbewu yonke iveze okohlobo lwayo, futhi khona lapho zathinta enye into, khona lapho ewisela phansi bonke abakholwa ukuthi into iguquka ivela kokunye. Awungeke uzalanise kakutsha izinto. Uyathatha njengebhiza futhi ubabheke ukuzalanise ndawonye, uyathola imbongolo. Kodwa imbongolo ayingeke izizale njalo futhi ithole enye imbongolo. Ima khona lapho yonke imbewu okohlobo lwayo. Bengenza ukuzalanisa kodwa kuyaziguqula khona njalo futhi kutshengisa ukuthi akungeke uzale uhlobo lwakuqala njengalokho. Hathi mnumzana, uma khona lapho ungahlanganisa isipinatshi lenye into ndawonye futhi ulethe ikale, kodwa awungeke ukuzalanise lokho njalo futhi. Hathi mnumzana, ungahlanganisa umumbu oqutshanisiweyo, kodwa ungahlanyela lowo mumbu oqutshanisiweyo njalo futhi awutholi lutho. Kufanele ukuthi uzalanise kakutsha isikhathi ngasinye, ngoba uNkulunkulu wathi imbewu yonke bayiveze okohlobo lwayo. Futhi manje ngokuxubanisa izinto, khangela lokho umhlaba ongene kukho lamuhla. Ngangibala indatshana lapha ku-Reader's Digest, lapho iminyaka engamachumi amabili kusukela manje abafazi abayikuba labantwana nxa kungaqhubeka badla ukudla okuxutshanisiweyo. Into yakho yikuthi bakuxubanisile, futhi leyo akusiyo ndlela umuntu enziwa ngayo. Ukudla okunjalo wenziwa ukuhlangana lakho ngumbe ukukudla ngendlela okwadalwa ngayo. Yiso isizathu lamuhla leso abangeke bagcine inyama layo yonke into kuyindlela okuyiyo, kungenxa yokuthi kuxutshanisiwe. Isilimo esikhuliselwa endlini evalwe ngengilazi futhi yonke uhlobo lwendlela kuhlanganisiwe. Konke nje sokufike lapho usendo lonke lwabantu luphithwa ngempumela zabo uqobo ngokuzama ukuthatha into uNkulunkulu ayenzayo kuhle futhi bayintshintshe futhi bayenze ngenye indlela ngendlela yabo, kuchiye ngendlela uNkulunkulu akwenza ngayo. Sekufike lasendaweni lapho abazama khona ukuxubanisa amabandla lamuhla kusuka kubhaphathizo lweqiniso lukamoya ongcwele kusiya ekuqhawulaneni izandla olunye uhlobo lokufafaza kusiya kubhaphathizo lwamanzi. Minabo into yonke ixutshanisiwe. Sifuna ukubuyela. Isilimo esiqutshanisiweyo kufanele usitotoze futhi usifafaze ngomuthi futhi ususe izibungu lezibungwana kiso. Kodwa hathi isilimo esiqotho esiphilileyo siqinile silamandla, akula zibungu ezibuya kuso. Ulokweneleyo kuye ukususa izibungu futhi kanjalo umKristu oqotho awudingi ukumtotoza futhi umbambathe futhi umtshele lokho kumbe okunye kulenye into phakathi kwakhe ubhaphathizo lukamoya ongcwele okulahla okunye konke kusuke awudingi ukuthi umncene ngoba uyisilimo esiqotho sikaNkulunkulu kulenye into phakathi kwakhe elwayo umKristu ulwela yonke i-inti yendawo amaphezu kwayo kumele akwenze lokho nxa ekhangelela ukuthi aphile futhi ngokukwenza kulenye into kuye emnakekelayo u-Eva wazama ukuxubanisa ilizwi ekuqaleni uNkulunkulu wamtshela ngosuku usidla lolo suku uyafa wazama ukulihlanganisa ngolwazi uSathane amupha lona futhi lapho ekwenza walahlekelwa lusendo lonke lwabantu khona lapho kudeveli lapho ezama ukuhlanganisa ilizwi likaNkulunkulu elingaxutshaniswanga lolwazi akuveli elwazini lwelizwi ngokuya ngamandla kamoya ongcwele hatshi ngamandla ngobukhulu kodwa ngomoya wami itsho inkosi yiyo indlela uNkulunkulu enza ngayo ilizwi likaNkulunkulu liyimbewu yempilo elaphakade nxa uzama ukulixubanisa kuyini oza kwenza na uyazibulala kanye lalo akuyi kusebenza aliyi kuhlangana njalo ukwedlula amafutha kumbe amanzi kuhlangana akuyi kukwenza abakazi kuyo yonke indlela bazame ukuthola into engcono kule ndlela kaNkulunkulu yokukwenza liyazi abakazi bathole indlela engcono yokuthi inkukhu izalwe kulumhlaba kunokuthi izicacade ekhasini layo belikwazi lokho na abakaze bathole indlela engcono umfo omnyane uzalwa enekhala elincinyane ekucineni kowakhe ekucineni komlomo wakhe futhi lo mlomo omncinyane alawo ukuthi usebenze futhi aqhwaye ukuqhwaya emuva laphambili aze enze ikhanda lakhe liqalise akhuphele ikhanda lakhe phandle athole indlela yakhe yokuzikhulula indlela kaNkulunkulu ephiweyo ungamdonsela phandle kwekhasi uzambulala akayikuphila nxa ungamdonsela phandle kwekhasi kufanele abuye ngendlela kaNkulunkulu yikho okuluhlupho ngamaKristu lamuhla sibathambise ngesepha futhi saqhawula izandla zabo futhi sabangenisa ngensitha futhi sabajoyinisa ibandla lokho abakufunayo i-altari nesidala yomkhuleko lapho abakhuleka baze bafinyelele baze bathi ngokuzisebenzisa babuye ngendlela kaNkulunkulu ephiweyo baze bazikhulule kuwo umhlaba uhlupho lwakho lamuhla bafaka ibizo labo ebhukwini futhi bejoyine ibandla njalo yikho kuphela okukhona kikho kodwa indlela kaNkulunkulu indlela enikeziweyo imihlala lapho futhi usebenze indlela yakho uyephutha uNkulunkulu aze akunike ukuzalwa okutsha kunjalo sibili umkhuphele phandle ukuzambulala yilo uhlupho lamuhla ngabantu ukuzalwa okutsha bonke baya kubalekela ngabakuthandi obafaka okuthile ekuzalweni okutsha yenyuka futhi ukholwe futhi yikho kuphela okumele ukwenze udeveli uyakholwa ngokwakhe futhi uyazi ukuthi akazalwanga kutsha kulokuzalwa okutsha kulenye into ehamba lapho kungathi akungenelani akunambitheki kuwo umhlaba loba yikuphi ukuzalwa kuyenyanyeka ngakulandaba ukuthi kungaphi nxa kusesibayeni sengulube kumbe esibhedlela ukuzalwa kuyenyanyeka kanjalo ukuzalwa okutsha kuzakwenza wenze izinto okungacabangi ukuthi ungazenza kuzakwenza wehle phansi ku-altari futhi ukhale ukuhlabala ugeze ipenda ebusweni bakho uphakamise izandla zakho udumise uNkulunkulu ukhulume ngendimi lazo zonke inhlobo zezinto ukuzalwa okutsha kuza kwenza lokho ngoba yindlela kaNkulunkulu ephiweyo yokuzalwa kutsha kumele ufe ngaphambi kokuzalwa kutsha loba yiphi imbewu kumele ife ngaphambi kokubhuqulwa kutsha njalo ngaphandle ife ihlala yodwa umuntu kumele afe ekucabangeni kwakhe kumele afe ekucabangeni kwaloba yini kodwa ilizwi likaNkulunkulu kuthi abuye ngendlela yakhe leyo yindawo kaNkulunkulu asihlangani layo emicabangweni yethu sihlangana laye kulokho athi sikwenze yiyo indlela enikwe nguNkulunkulu ngakho abantu bayayibalekela kabayifuni kodwa kuliqiniso ngokufanayo nje kuza kuletha ukufa futhi kumele ufe ufe ekucabangeni kwakho
awu yalazi iBhayibheli yakutho
kodwa kangikuzwisisi khona-ke hlala lapho uNkulunkulu aze akwambulele kunjalo kufanele lokho yikuzalwa okutsha amadada lamadada amakhulu awakaze athole indlela yawo engcono yokuya eningizimu kulokuba ngumtshitshi kuqala futhi kunjalo uzakuwabona wonke esizandawonye futhi ayakuya ngokwawo olunye uhlobo lomuzwa wemvelo luyawadonsela ndawonye futhi ayabuthana ndawonye futhi abe ngumtshitshi ngaphambi kokuphapha engakayi eningizimu
ukuyini
na isikhathi semvuselelo lapho wonke ebuthana ndawonye wake wakuzwa ukuqekela okunjalo empilweni yakho njengokuzwa lawo madada amakhulu ebuthana ndawonye kumbe lawo amadada angikaze ngizwe okunjalo futhi ale akula enye indlela engcono ukuthi akwenze izikhathi eziningi phezulu emaguswini asenyakatho ngiyakhangela ukuqala komkhathi oqandayo eCanada ixuku lamadada azalelwe khona lapho kulelo chibi awakaze asuke kulelo chibi lumfo omncinyane akazake
futhi into yokuqala uyazi umoya ochazayo uyehla phansi uvela enyakatho leli elincinyane elincinyane idada elilikude elidala lizelwe lingumkhokheli nje liyakhona lapho phakathi kwalelo chibi liphakamisele emoyeni umlomo walo omncinyane likhale kane kumbe kahlanu futhi lonke idada echibini liyabuya kuye
futhi liyaphakama lapho futhi lihambe liqonde eLouisiana ngokukwanisa kwalo emasimini erayisi ngani na abakazi bamtholele indlela engcono yokuthi afike lapho awungeke wabuthanise ndawonye ungawafaka ekuphekeni futhi isilugu futhi uwahambise ngetraka phansi lapho lelo dada lilomuzwa ongcono kulalokho futhi uyambeka kuleso siluku ukumhambisa phansi lapho liyakwazi ukuthi selisiya endlini yokubulawa lokhu yikho kanye uhamba ngendlela kaNkulunkulu ephiweyo yiyo indlela umuntu okufanele enze ngayo lamuhla hathi ukubuthaniselwa phakathi kwesinye isiluku senhlanganiso yesonto kodwa buya ngendlela uNkulunkulu athi buya ngayo ngobhapathizo lukamoya ongcwele lokuzalwa okutsha umtshitshi wemvuselelo hathi ukujoyina ibandla ucela umnyango ngomnyango futhi usedlulisa omagazini kodwa ukuzalwa ukuzalwa kutsha egcwaliswe ngumoya ongcwele indlela kaNkulunkulu ezikhulula emhlabeni kunjalo ukholwa ilizwi likaNkulunkulu ihola lilapha yikho okumele sikukholwe ndoda awungeke angilandaba bangaki abantu abakazama ukuya kulelo chibi lamadada phezulu lapho futhi bathi manje ana okomzuzu lina madada amancinyane ngilento yokukhuluma kini siledada elifundileyo lapha kule PhD le-LLD ngiyalitshela angalikhokhela lawo madada alomuzwa ongcono kulalokho yebo mnumzana awalandaba le mfundo yakhe engcono loba kuyini ayezwa ukukhala okuthile akunikayo ngumuzwa wemvelo minabo ibandla kumele libe kwazi kakhulu lokho ngelizwi likaNkulunkulu umsindo othile ongazwakaliyo ibhayibhili lathi uPawuli wathi nxa uphondo lukhala kungazwakali ngubani ongazilungiselela impi na kunjalo nxa ibandla linika umsindo ongazwakaliyo wokujoyina uNkulunkulu wathi ukuzalwa lokho ukuzalwa okukwenzayo lapho ukuzalwa kwenza okufanayo lamuhla ngoba uJesu Kristu ungofanayo izolo lamuhla lanini nini lokho ayeyikho lapho uyikho lamuhla lokho abakwenzayo leso sikhathi yinto efanayo esiyenzayo lamuhla indlela abakuthola ngayo lapho kuyinto efanayo abayenzayo lamuhla into efanayo abalayo lamuhla yilokho ababelakho ngemuva lapho nxa kungabuya kubuya ngaleyo ndlela yiyo indlela kaNkulunkulu ephiweyo ayiguquki amadada kawaguquki aba ngumtshitshi ngokugcweleyo umnyaka ngamunye esiya enyakatho eningizimu loba ngaphi aya khona
aba ngumtshitshi kuqala. Yiyo indlela uNkulunkulu enza ngayo, uthumela ilizwi lakhe ngesikhathi leso sikhathi. Khona-ke siyabonakaliswa futhi ngangela ndaba ukuthi zingaki ezinye izinto ezenzakalayo lapho bebona ilizwi likaNkulunkulu elithenjiselwe lolo suku. Liqiniswa nokuthenjiswa, akulalutho oluza kubamisa. Intombi izakhulelwa, futhi lapho besithi iNkosi uNkulunkulu wethu izavusa umprofethi onjengami uMose watsho, futhi lapho bebona lindoda isiza futhi isenza izinto azenzayo, bazi ukuthi lowo kwakunguMesiya. Lapho uFilipu ebona lokho kusenziwa, wathi, wena unguKristu, wena uyiNkosi ka-Israyeli. Wakwazi ngoba ilizwi lalikuthembisile futhi laphila kulolo suku. Akulandaba lokuthi bangaki abaFarisi, amaSadusi ayemile ngalapho odokotela bezobuNkulunkulu akuzange kumise lakancinyane, ngoba wayekhangelele leso sibonakaliso lapho esibona sisenziwa. Kwakuyisibonakaliso sehola, yikho lokho ababekukhangelele indlela kaNkulunkulu ephiweyo. Yebo mnumzana, manje awungeke unike idada imfundo, wayengeke akwenze, lalingeke liyifune. Amanye wonke amadada ayengeke amlandele, kungenani lokuthi mangaki ama-degree angawatsho ukuthi ulawo. Manje khangela lapha, ngihambe esikolweni samadada, ngiyazi ngakho konke, sengaqeqetsha, ngiyazazi zonke lezi izinto. Akusoze kusize lutho akula amanye amadada angamlandela nxa engamadada aqotho. Amen. Ngoba adinga isibonakaliso esithile, lapho ebona leso sibonakaliso ayasikholwa. Futhi nxa idada lilendlela yokusazi, pho-ke umKristu ozelwe kutsha na? Kumele sibe mazi uJesu Kristu emandleni okuvuka kwakhe kuqandile. uNkulunkulu uyakwenza ngendlela kaNkulunkulu ephiweyo. Kumbula imfundo yayingeke ibe lithuluzi lokubakhokhelela endaweni kaNkulunkulu ephiweyo. Ithuluzi abalalo umuzwa wemvelo, futhi wona amadada ayakwazi ukuthi lowo muzwa wemvelo uzawahambisa endaweni kaNkulunkulu ephiweyo. Lakanjalo uyenza uMoya oNgcwele use ibandla endaweni kaNkulunkulu ephiweyo, hathi ukujoyina ibandla kodwa ukugcwaliswa yibukhona bakhe, ukubona ilizwi lakhe libonakaliswa liqiniswa. Yiyo indlela kaNkulunkulu ephiweyo ebandla izikhathi zonke ebantwini, ukubaletha endaweni lapho uNkulunkulu abanikeze yona. Yikho kanye lokho ibandla okumele libe yikho lamuhla. Manje siyakwazi ukuthi kuliqiniso. Akula ndlela engcono abakaze bathole indlela engcono yengane ukuthola lokho ekufunayo ngaphandle kokukukhalela. Nxa umnika isikhenqezo futhi uthi, Junior, ulezi nsuku ezintathu ubudala, kodwa manje lapho ufuna igula lakho, phakamisa isikhenqezo lesi futhi usikhalise, ubone nxa kungasebenza. Akusebenzi. Ingane ikhalela lokho ekufunayo, yiyo indlela kaNkulunkulu ephiweyo. Lapho ukhala kakhulu, ungamtshayi umfo omncinyane, ulandela kuphela indlela kaNkulunkulu ephiweyo, ufuna ulutho. Kunjalo indlela kuphela ayaziyo ukubiza umama wakhe, ukukuhlabela umkhosi, ukukukhalela. Kunjalo uNkulunkulu uyakukhuthaza lokhu ebantwaneni bakhe. uNkulunkulu uyakukhuthaza lokhu kubantwana bakhe abakholwayo. Wakwenza, hathi inkulumo zenhlakanipho, hathi isayensi enkulu yezenkolo, isayensi yenkolo yokufundisa. Ufuna ukuthi ukhalele izidingo zakho, futhi kuqondile lokho. Kukhalele, ulukhuni uomile kakhulu, awusoze ukuthole nxa usilungele ukuzigoba kancinyane. Futhi ukhale, uNkulunkulu uzakupha. Uyathanda ukuzwa abantwana bakhe bekhala. Khalela indingo zakho uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakufuna, yiyo indlela yakhe ephiweyo. Kukhalele, yiyo indlela ingane ekhala ngayo, yiyo indlela afuna ukuthi ukhale ngayo. Ukhala kuze kube nini na? Ingane ikhala kuze kube nini na? Ize isuthiseke. Futhi yiyo indlela uKristu okholwayo okufanele ayenze. Umtaka uNkulunkulu, nxa ubona ukuthi uNkulunkulu wenze isithembiso, ungadeli. Kala kuze kuphendulwe. Kala uze ubone uNkulunkulu eqinisa ilizwi lakhe. Lapho uNkulunkulu eqinisa ilizwi lakhe uthi alifakazeli ukuthi lilapha konake. Akudingakali ukuthi ube usakhala futhi usulakho. Hamba futhi umbonge ngakho uze wenze lokho. Daba umkhosi uze ukuthole. Ngiyakuthanda lokho ukuphikelela. Ukubambelela hathi isilimo esikhutshanisiweyo hathi lowo okufanele atotozwe lokubambathwa lokuphakanyiswa indawo ngendawo amaKristu angaweqiniso aqotho azelweyo izitsha zikaNkulunkulu balwela izikhundla zabo futhi balwe baze baqede wolumhlaba ukuhamba kwakho konke yikulwa. UNkulunkulu watshela uMose wanika ilizwe, watshela uJoshua yonke indawo unyawo kumbe amathe onyawo lwakho anyathela khona leyo ngikuphile. Wakufanele balwele i-intshi yakho konke. Kanjalo siyalwela i-intshi yakho konke. Akusiyo nto yokutotozwa lokumbambathwa lokubhodabhoda kanjalo futhi uthi awu ngiza kuhambisa ngale ngibone ukuthi ucabangani ngakho. Edlulisa umbono wakho. Akusiyo ndlela yokubuya. Buya ngokuzimisela. Buya okokuthi uzakuhlala lapho kuze kuphele. Hlala lapho kuze kuthi uNkulunkulu aphendule futhi aqinise. Umuntu okholwa kuNkulunkulu engabona ubukhona bukaNkulunkulu. Azwe ubukhona bukaNkulunkulu. Azwe ubukhona bukaNkulunkulu. Futhi abekwazi ukuthi ulapha. Ulapha ukuphendula yonke into ayenzele isithembiso ngalolu suku. Khona ke. Hala uze ukuthole bambelela kuye ungasuki nqa kufanele uhlale imini lobusuku. UNkulunkulu kafuni abantwana bakhe ukuthi balalele izinkulumo zenhlakanipho. Ufuna ukuthi bakukhalele isithembiso size siqiniswe. UAbrahama lapha wayenesidingo somhlatshelo. Kuyini okwenzakalayo na? UNkulunkulu wamnika iwundlu leyo kwakuyindlela kaNkulunkulu ephiweyo. Wayefuna umhlatshelo ngakho uNkulunkulu wawupha. Ngokuya kwesikhathi wabiza indawo Jehova Jire inkosi izazipha umhlatshelo. Manje uJobe ngesinye isikhathi umprofeti omdala uJobe wayengumprofeti wayengene enhluphekweni. USathane wayefise ukumlinga futhi wamenza waba lamathumba futhi wathatha abantwana bakhe wathatha izifuyo zakhe wathatha konke ayelakho futhi wamenza waba lamathumba.
Futhi abaduduzi bakhe bafika. Kuyini abakwenzayo? Abaphanga lutho kodwa ukumeyisa. Bamenza inhlekisa bamtshela ngani wenze isono ensitha.
Futhi uJobe wabambelela nje khona ngalapho wakhala kakhulu. Wayeleqiniso ukuthi wayelandela imilayo kaNkulunkulu. Wayeyenze khona kanye lokho uNkulunkulu ayethembise ukukwenza. Lokho uNkulunkulu amthembisa khona ukuthi wayeza kuma laye ngaphansi komhlatshelo wokutshiswa futhi wahlala khonapho. Ngakho uNkulunkulu wamupha umbono. Wayengumprofeti. Kuyini akubonayo? Wabona ilizwi uJesu Kristu wathi ngiyazi umhlengi wami uyaphila futhi ensukwini zokucina uza kuma emhlabeni.
Loba impethu zicithala umzimba kubantu enyameni yami izambona uNkulunkulu. Bona wapha umbono wokuvuka kwakhe. Yena engumprofeti wabona ilizwi. Wabona ilizwi futhi wabakwazi ukuthi amathambo akhe nomzimba wakhe uzavuka njalo osukwini lokucina. Wabuzwa uba wayekwazi lapho uNkulunkulu ayekhona nxa wayengabona kuphela.
Wathi iluba liyafa liyavuka njalo, isihlahla siyawela phansi liyavuka njalo, kodwa umuntu uyalala phansi futhi akhuphe umoya uyachabalala. Ungaphi na ukuthi ungangifihla engcwabeni futhi ungigcine endaweni efihlakeleyo luze lwedlule ulaka lwakho. Khona-ke imidumo yaqala ukuduma. Umbane waqala ukubaneka. Umoya wenkosi wabuya phezu komprofethi futhi wema futhi wabona ukubuya kwenkosi futhi waklabalala. Ngiyazi umhlengi wami uyaphila ensukwini zokucina. uza kuma emhlabeni. Loba impethu zesikhumba zicitsha lumzimba, enyameni yami ngizambona uNkulunkulu. uNkulunkulu wapha ilizwi uJesu Kristu futhi wambona futhi wambiza umhlengi wakhe. U-Israyeli wayefuna indlela yokuphuma eGibhithe futhi uNkulunkulu wabapha umprofethi, umprofethi owaqinisa ilizwi elathenjiswayo ku-Abrahama. Khona kanye indlela kaNkulunkulu ephiweyo. Babengela kuqeqetsha isotsha, babengela kwenza lokhu, babengela kwenza lokho. Into kuphela abayenzayo wakuyikulindela indlela kaNkulunkulu ephiweyo. Futhi wakhuluma wathi wayeza kupha labo bantu emuva kweminyaka engamakhulu amane. Abantu bakhe babeza kuba sebugcilini, kodwa wayeza kubakhupha ngesandla esilamandla. Uzatshengisa izibonakaliso zakhe lezimangaliso futhi athole inkazimulo kulelo lizwe. Nansi isiza indoda phansi lapho bekhala bekhala, futhi manje khumbula konke ukukhala kwakungeke kubakhulule kwaze kwathi leso sikhathi sesigcwalisekile. Lezi zinto esizibonayo lamuhla zazingeke zenzakale iminyaka engamathumi amabili edluleyo, kumbe iminyaka engamathumi amane edluleyo. Kulamuhla kusenzakala leli lihola, lesi yisikhathi manje, isikhathi kugcwaliseka. Ngani na? uNkulunkulu wakuthembisa futhi nanku kulapha. Bathi iminyaka elikhulu edluleyo ukuthi ubhaphathizo lukamoya ongcwele lalungeke lube khona njalo. Bathi iminyaka engamathumi amahlanu edluleyo umoya ongcwele, kodwa lina bantu bePentekosti labafakazela bona ukuthi kwakulihola likaNkulunkulu ukuthulula umoya ongcwele. Kungenani lokuthi iMethodisti, iBaptisti, iPresbyterian, iLutheran yathini ihlale khona lelizwi likaNkulunkulu, amadoda esibindi aphuma phandle lapho futhi abambelela kwaze kwathi ubhaphathizo lukamoya ongcwele lwabuya, futhi bakhuluma ngendimi futhi bamdumisa uNkulunkulu. Akula muntu ongakutshela okwahlukileyo. uNkulunkulu ungumchasisi wakhe uqobo. Ukutholile ungabe linenelisi ukukuchasisa, kodwa ngiyakwazi lilakho. Ngubani ongachasisa uNkulunkulu? Akula muntu ongakwenza. Angeke ngilitshele ukuthi uNkulunkulu angatshengisa njani umbono, kodwa ngiyakwazi ukuthi kuyenzakala. Angeke ngibone ukuthi uNkulunkulu wenza njani lezi zinto. Kayisiwo umsebenzi wami ukuchasisa. Nguye uhlala yedwa, ungu-Elohim lo oweneleyo ngokwakhe. Ngiyinceku yakhe nje. Ngiyakwazi ukuthi wakuthembisa, futhi ngiyakwazi ukuthi kulapha into eyodwa engiyaziyo. Ngiyakwazi lokho ukuthi ungofanayo izolo, namuhla, lanini nini. Ngiyakwazi ukuthi wathembisa lokhu, futhi uNkulunkulu ulapha ukwenza isithembiso sakhe iqiniso. Yebo, indlela kaNkulunkulu ephiweyo. U-Israyeli waphiwa umprofethi owaqinisa ilizwi, futhi kwakutshwa lumprofethi uMose waphila okweminyaka ethile enkangala, iminyaka engamathumi amane elwisana lalaba bantu ezama ukubagcina aze abafikise elizweni lesithembiso. Wabuya endaweni indoda wakufanele ife, wayeneminyaka elikhulu lamathumi amabili ubudala. Kwakungela ndawo yakhe yokufela lapho eselungiselele ukufa. uNkulunkulu wamupha idwala, idwala ayelitshaye enkangala, idwala elalibalandela ababenathekilo. uNkulunkulu wamupha idwala indawo yokufela lapho uMose ayengafa khona ukufa okuhloniphekayo. Phezu kwaleli dwala uNkulunkulu ivumele ifele kulelo dwala elifanayo, yikho lapho engifuna khona. Lelo dwala lalinguKristu Jesu. Yebo mnumzana, emva kokuba esefile phezu kwalelo dwala wayefuna abathwali besidumbu. uNkulunkulu wamthumela ixuku lengilosi kungani? Kungabanga lixuku labadala bakhe, ngoba ngakula muntu owayengamhambisa lapho ayesiya khona. Kodwa ingilosi zamthwalela ebukhoneni bukaNkulunkulu. Wayefuna abathwali besidumbu, uNkulunkulu wakupha. Wahamba ngendlela uNkulunkulu ayeyiphile. Haleluya! U-Enoki wayehambe iminyaka engamakhulu amahlanu noNkulunkulu futhi wamthokozisa. Wayefuna umgwaqo omkhulu ukuya ekhaya, uNkulunkulu wawupha. U-Elija wayeqalekise uJezebeli ngobuso bakhe obupendiweyo futhi nendlela yakhe ayeyenze abantu benza, futhi wayediniwe futhi ekhathele futhi eselungiselele ukuya ekhaya. Wayesemdala sibili engasenelisi ukuchapha iJordani. UNkulunkulu wamupha indlela yokuchapha uJordani. Wayefuna ukwenyukela ezulwini ukuhlangana loNkulunkulu. UNkulunkulu wathumela inqola yomlilo phansi lamabhiza futhi wayemenyukisa indlela kaNkulunkulu ephiweyo. Indlela kaNkulunkulu ephiweyo uhlezi ekwenza khona kanye nje. Kuqondile, yebo mnumzana, uNkulunkulu uyapha indlela izikhathi zonke, yebo.
Izazi lapho zisendleleni yazo zivela phezulu eBhabhiloni zazibona indlela ezazifuna ukwehla ngayo, ngoba zazikwazi inkosi yayiza kuzalwa. Babefuna inkombandlela, uNkulunkulu wapha inkanyezi. Zatshiya yonke into ngemuva, zazingadini inkombandlela, zalandela inkanyezi. Kwakuyindlela kaNkulunkulu ephiweyo, uNkulunkulu wapha indlela, zalandela inkanyezi, zaze zafumana ukukhanya okupheleleyo. Oh, umhlaba wawufuna umsindisi ngolunye usuku. Babelahlekile, babengakwazi, babecabanga ukuthi basindisiwe. Kodwa babedinga umsindisi, uNkulunkulu wapha indodana ukuba ngumsindisi. Ngani na? Akula omunye owayengakwenza. Kwakungela muntu emhlabeni, kungela muntu ezulwini loba ngaphi owayesenelisa ukukwenza. UNkulunkulu wembesa intombi yakhulelwa futhi yazala umntwana wesilisa, futhi lowo mntwana wesilisa wayengasimJuda kumbe owezizwe, wayenguNkulunkulu ebonakalisiwe enyameni. Lowo kuphela owayengahlenga igazi lakhe liyasisindisa, igazi lakhe liyasisilisa. Yilelo gazi esingamakilo kuloba yisiphi isithembiso asenzayo. UNkulunkulu wathembisa ukukwenza. UNkulunkulu uhlangana kuphela lomkhonzi ngegazi, ngaphansi kwegazi. U-Israyeli wayele ndawo eyodwa eyokuhlangana loNkulunkulu. Hatshi uNkulunkulu ule ndawo eyodwa lamuhla leyo ahlangana lomkhonzi. Hatshi iMethodist, iBaptist kumbe iPentecostal. Uhlangana labo ngaphansi kwegazi. Yiyo indawo ephiweyo kuphela uNkulunkulu alayo. Hatshi enhlanganisweni, hatshi kumanyano, kodwa egazini. Kulapho uJesu Kristu ahlangana lomkhonzi wakhe. Lapho ngibona igazi, indlela kaNkulunkulu ephiweyo. Emva ibandla belisuthiseke ngokugcweleyo lapho bembona ukuthi wayengumesiya. Lapho umfazi omncinyane emthonjeni, lapho efuna umsindisi, wayefuna enye into yokutshengisa. Wayeseke waba sebandleni layo yonke enye into, futhi babebone lesi sivumokholo laleso sivumokholo. Kwaze kwathi waphenduka waba yisifebe, wamfuqela esitaladeni. Ngolunye usuku wayesiya kukha amanzi ngebhakede phose phose nelethumilanye osukwini. Futhi lapho kwakuhlezi indoda umJuda phezulu lapha kulindawo eligceke encinyane. Futhi wathi lapho esiyaphosela ibhakede lakhe phansi phezu kwendirayi ukukha amanzi, wezwa indoda isithi, "Mfazi, akunginathise." Futhi wathi wachibilika ngokuphangisa futhi emcabanga nje ukuba ngumJuda ojwayelekileyo, ngoba wayengumuntu nje ngokuphathelane lomzimba. Wayengumuntu esidla, enatha, elala njengalokho esikwenzayo. Wayengumuntu kangako waze wafa, futhi kukanti wayenguNkulunkulu. Khona-ke siyafumana ukuthi lapho wathi kakusiwo mkhuba yini maJuda ukucela amaSamariya izinto ezinjengalezo, wathi kodwa aluba ubusazi lo obukade ukhuluma laye ubuza ngicela okokunatha, wathi hamba uyethatha indoda yakho futhi ubuye lapha. Wathi kangila ndoda, wathi ukhulume iqiniso kulabahlanu futhi lo ophila laye manje basuye wakho. Kuyini okwenzakalayo na? UNkulunkulu wayemuphe enye into. Wathi, "Mnumzana, ngiyabona ukuthi wena umprofeti, ngiyakwazi ukuthi lapho uMesiya esiza uzasitshela izinto lezi. Yikho lokho azakwenza, ilizwi litsho njalo. Siyakudinga khona,
sengikhathele ngazo zonke lezi izinto izivumokholo zabo lezinto amafarisi amasadusi amaherodi loba yini okungaba yikho kodwa siyazi mesiya uyeza lapho esiza kuyini okutshoyo ngakho na wathi nginguye amen unkulunkulu wayephe indlela watshiya inkonxa yamanzi engumfazi oguqukileyo futhi wagijimela edolobheni futhi wathi wozani libone indoda engitshele izinto engizenzileyo kayisuye lowu umesiya na upetro elalele indaba ka-andreya futhi izikhathi eziningi elalele wezwa futhi u-andreya ekhuluma ngojohane esazisa umesiya le ndoda la zonke lezi zinto ezithatha indawo konke kwakuyimfihlo kupetro kodwa ngolunye usuku wabuya lo-andreya ukubona ujesu futhi lapho esefike ebukhoneni bukajesu ujesu wamkhangela futhi wathi ibizo lakho ngusimoni futhi uyindodana kajonasi unkulunkulu wayephe indlela upetro ukubona ukuthi wayengubani wayengulowo mesiya manje siyafumana ukuthi emva kokuba ujesu esefile futhi wenyukela ezulwini ibandla lalifuna amandla okufakaza unkulunkulu wabapha ipentekosti wabapha ipentekosti iminyaka ezinkulungwane ezimbili seyedlula bangane iminyaka ezinkulungwane ezimbili isiyedlule kulezi insuku zokucina lesithole abantu sebengene ohlelweni lwesikristu futhi basiphambukisa njalo basixubanisa kuzivumokholo amabandla inhlanganiso zamasonto inkulumo zenhlakanipho waze kwathi amandla lento eqotho yevangeli likakristu aselahlekile ngokuqotho futhi nanku silapha lelizwi elithenjisiweyo okwalolu suku lokucina kuyini okuzakwenzakala kuyini okuzathatha indawo umuntu ngakukholwa sebesuke kukho uyababuza uba bengamakristu bathi ngingowakosibani bani lokho akutsho lutho olulodwa kufanele ube ngumkristu ngokuzalwa manje le nto yonke ebhabhiloni njalo emuva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili ibandla lamuhla lifuna amandla leqiniso njalo oh unkulunkulu waphakamisa indodana yakhe ukuthi lokhu kunakekelwe ngoba wathi okwesikhatshana futhi umhlaba kawusayi kungibona futhi kodwa ngiza kungibona ngoba ngiza kuba lani njalo lakini siyathola kumaHebheru 13:8 ungofanayo izolo lamuhla lanini nini siyathola ukuthi kumalakhi 4 ukuthi wasithembisa umbiko ngensuku zokucina lowo oza kuyisela ukholo lwabantu kubo baba njalo wakuthembisa ensukwini zokucina wathembisa njalo kujohane 14:12 lowo okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo naye uza kuyenza njalo leminengi kulaleyi kumbe emikhulu kulaleyi uzayenza ngoba ngiyakubaba wami wayekhuluma ngolunye usuku bathi nkosi sitshengise isibonakaliso wathi isizukulwana esibuthakathaka lesifebayo sidinga isibonakaliso isizukulwane esiphila kuso lamuhla wathi futhi ngizabanika isibonakaliso ngoba njengojonasi wayesesisini sensika bayichiye insuku ezintathu lobusuku ngakho kufanele indodana yomuntu ibe senhliziyweni yomhlaba insuku ezintathu lobusuku isibonakaliso bani leso isizukulwane esibi lesifebayo esiya kusithola na isibonakaliso sovuko futhi yikho esikuthenjisiweyo lamuhla isibonakaliso sovuko ukuthi ulokhu ephila ungofanayo izolo lamuhla lanini nini wathi njengoba kwakunjalo ngensuku zikaloti njengoba sidlule kukho izolo ebusuku insuku zikaloti lokho okwenzakalayo ensukwini zikaloti kanjalo kuza kuba ekubuyeni kwendodana yomuntu lezi izinto sizithenjisiwe imibhalo eminingi ukubalekela ukuthatha isikhathi okwesikhatshana futhi umhlaba awusayi kungibona futhi cosmos uhlelo isikhathi sebandla kabasoze bangibone futhi kodwa lina lizangibona ngoba ngiza kuba lani lakini kuze kube sekupheleni kwesikhathi. UJesu Kristu ofanayo izolo lamuhla lanini nini kuyini na isibonakaliso sikaNkulunkulu esiphiweyo indlela kaNkulunkulu ephiweyo uAbrahama elindele indodana isibonakaliso sokugcina asibonayo ngaphambi kokubhidlizwa kwabezizwe kwakunguNkulunkulu ebonakalisiwe enyameni yomuntu lowo owabakwazi imfihlo zenhliziyo kaSara lapho esethenteni. UJesu wathi lokho kuza kuphenduka njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu. Mfowethu, dade wethu, ngiyakholwa siphila kulolo suku. Ngiyakholwa lolu lusuku lwesithembiso. Kumele ube nokholo kulokho okwenzayo. Nxa ungela kholo, nxa nje ukuthatha ngokucabangela, ibala ukucabangela ngokuka Webster, litsho ukunhlanhlatha ungela mvumo. Kodwa lapho ilizwi likuthembisa futhi uNkulunkulu esima ngemuva kwalelo lizwi, awusacabangeli futhi. Wenza khona kanye lokho uNkulunkulu athi ukwenze futhi ubotshelwe ukukusekela. Omkhulu odumileyo umvuseleli iminyaka eminingi edluleyo ngambona lapho ngisasengumfana omncinyane kwakunguPaul Rudder wakhuluma indaba ngolunye usuku eyayihlezi inginamathele. Wathi ngolunye usuku sasigamula inkuni, waye ngumgamuli wezigodo phezulu e-Ogon futhi wathi ubasa wamtshela ukuthi ahambe phezulu esiqongweni soqaqa wayephupha. Lapho ayekhona sibili ngaleso sikhathi wayephansi ezihlengeni futhi wathatha uquqo etshisa kakhulu futhi wayesifa. Bahamba kudokotela kodwa kwakungamamayila lamamayila khatshana ngesikephe esincinyane. Udokotela engakafiki lapho uPaul waqala ukufiphala egula lokugula. Wabiza umkakhe othembekileyo wathi, ithandwa lokusiba mnyama ekamelweni mnyama kakhulu kuvaleka futhi wabuyela ekubanjweni isihlwathi. Futhi lapho ekwenza wathi waphupha lapho ebanjwe isihlwathi lesi ukuthi ubasa wakhe wamthumela phezulu ukuyagamula isihlahla esithile. Wafumana isihlahla wasigamula isihlahla wahlaba ihloka lakhe kiso futhi wafinyelela phansi ukusiphakamisa. Wayengasenelisi nje ukusiphakamisa, wathi amandla akhe ayesephelile. Wayengenelisi nje ukusiphakamisa, wathi wonke ubukhulu isihlahla esasiyiso ngeqiniso ngingakuphakamisa lokho. Ake ngizame njalo. Futhi wakhothama phansi futhi waphakamisa washikashika nje waze wakhathala. Wahlala phansi eceleni kwesihlahla futhi wathi, kangikwazi nje lokho engizakwenza. Ubasa ufuna lesi sihlahla phansi esihonqweni futhi ngibuthakathaka kakhulu ukusiletha phansi. Wathi wezwa ilizwi elihlabusayo angakaze alizwe, kwakungubasa wakhe owayekhuluma. Kodwa wathi lapho echibilika ukubona ukuthi ubasa wakhe wayengubani, kwakuyinkosi uJesu. Wathi, Paul ulwisani bona kangako, kuyini okhathazeka ngakho na? Uyawabona lawo manzi agelezayo lapho na? Wathi, kungani nje ungaphoseli ugodo emfuleni futhi ulugade usehla na? Lugade usiya esihonqweni. Wayeqela ogodweni futhi waqala ukugeleza phezu kwamavingo eklabalala ngaphezu kwelizwi lakhe, ngigade phezu kwalo, ngigade phezu kwalo. Mfowethu, dade wethu, uJesu Kristu wathembisa lezi izinto ukuthi zenzakale ensukwini zokucina. Ngiyakholwa ukuthi siphila lapha. Ngiyakholwa ukuthi ungofanayo izolo lamuhla lanini nini. Angazi ukuthi kwenzakale njani, kodwa ngigade phezu kwalo. Ngiyakholwa ukuthi kuliqiniso ngoba kulivangeli indlela kaNkulunkulu ephiweyo. Ngiyakholwa kungumbiko wehola isikhathi esiphila kuso, indlela kaNkulunkulu ephiweyo. Ngigade phezu kwayo. Alingeke leqele kanye lami lapho sikhothamisa amakhanda ethu. Baba osezulwini, siya enkazimulweni. Sigade ilizwi lakho. Siyakholwa ukuthi ilizwi lakho liyiqiniso. Oh Nkulunkulu, makuthi yonke indoda lomfazi lobu busuku bakhwele bangene elizwini. Futhi khumbula lapho behamba besehla phansi ohambweni, bangavuma igade phezu kwesithembiso sikaNkulunkulu. Kuzangisa khona phakathi enkazimulweni indlela kaNkulunkulu ephiweyo kimi lamuhla. uJesu Kristu ofanayo izolo lamuhla lanini nini wathi okwesikhatshana futhi umhlaba awuyi kungibona njalo kodwa lizangibona ngoba lizakuba lani futhi lakini wasithembisa Nkosi ukuthi siza kukubona amaGriki abuya ngesinye isikhathi futhi bathi bomnumzana ngingambona uJesu futhi baphiwa lelo thuba futhi lobu busuku Nkosi sifuna ukukubona futhi kuyisifiso senhliziyo zethu akula ongezwa ngawe ngaphandle befuna ukukubona ngakho nxa lawa amagriki avunyelwa ukukubona futhi wapha indlela kithi ukuba sikubone uhlezi usenza indlela ngoba ungofanayo izolo lamuhla lanini nini inceku yaletha amagriki lawa ebukhoneni bakho njalo kumele bakubone Ipe ithuba elifanayo lobu busuku baba makuthi thina njengezinceku silethe lumbuthano ebukhoneni bakho futhi masibone uJesu lobu busuku ongofanayo izolo lamuhla lanini nini Sipe khona Nkosi sindisa abalahlekileyo Nkosi nga kungaba lendoda umfazi umfana kumbe inkazana lapho sibona isizwe sethu singolisiwe kangaka ngababulali lezikliwi futhi laba abahlanekeleziweyo lokubona ukubola elizweni lamuhla lokubona ukubola emabandleni lokubabona bekhokhelela kulokho kubulawa ngomanyalo wezenkolo phezulu lapho ngoba ngabahambi ngendlela kaNkulunkulu ephiweyo bahamba ngenye indlela yesivumo kholo kulokubuya ngelizwi uNkulunkulu siyakhuleka ukuthi labo abeqiniso abaqotho amaKristu azelweyo njengoba ngikuzekelisile ngokuba ngamadada aqotho baya izimvu zami zizwa ilizwi lami umfokazi aziyikumlandela Nkosi iphimbo lakho ilizwi lokho kuhlezi kuyindlela yakho ephiweyo yebandla labantu ilizwi lakho Ilizwi lakho liqiniso futhi uyilizwi futhi iBhayibheli liyasitshela ilizwi likaNkulunkulu libukhali kulenkemba esikanhlangothi zombili umdaluli wemicabango lenhloso zenhliziyo kungani uIsrayeli ayengaboni uMesiya wabo lapho bebona ukuthi waye yilelo lizwi lapho wayedalula imicabango eyayisenhlizweni zabo kungani Bengazange bakwenze na bakuzisisa ngabaprofeti ukuthi abaprofeti babe ngenelisa kodwa lapho ukugcwala kukaNkulunkulu kwenziwa endodaneni yakhe futhi waphila phakathi kwethu khona behluleka ukukubona ngoba babe phumputhekisiwe Nkosi labo abalamehlo abo evulekile lobu busuku basibone uJesu phakathi kwethu makuthi wonke umuntu ogulayo asile makuthi lokhu kuyikazulule indaba Nkosi ukuthi abasoze njalo futhi kusukela kuleli hola kusiya kodwa labo abaza kukholwa ukuthi ungumesiya babuya ngendlela kaNkulunkulu abanengi babo balapha lobu busuku besifa kulabanengi lapha lobu busuku labo mhlawumbe abangasoze babe lapha iviki kusukela lamuhla nxa wena usizo lwakho lungabuyi manje baba kulomlando kuphela ngalokho owakuthembisayo kodwa wathembisa ukuthi siza kukubona wathembisa ukuthi lokho owakwenzayo siza kwenza lathi leli lihola ngikuvumile ngiyakukholwa ngakuzwa usitho njalo ilizwi lakho litho njalo uyakuqinisa ngiyakwazi kuliqiniso manje makwaziwe Nkosi kulotshiwe manje makwenziwe ngenxa yombuso kaNkulunkulu amen angikholwa ukuthi siza kubiza umvila wokukhulekela ngiyakholwa Niza kusebenzisa nje kusukela lapha. Bangaki abenu abagulayo na? Manje liyabe ubambe isandla sakho ufakaza ukuthi uyagula. Bangaki abenu abafakaza into efanayo? Owethu Branham, ngani sindiswanga sibili. Ungaphakamisa isandla sakho ungikhulekele. UNkulunkulu akubusise wena. Lokhu kuhle. Lokho UNkulunkulu akubusise. Gani sindiswanga. Manje, wena ophakamise izandla zakho. Lawe, ongazange. Kodwa, mfowethu Branham, ngeqiniso, ngifuna ukusindiswa. Kusenhlizweni yami, ngiyakholwa ukuthi akusela okusaseleyo. Kuloba ngubani emhlabeni. Kuyini okunye. Kuyini okungaphumelelisa. Okungaba kukhulu kulosindiso lwakho. Ungikhulekele. Ngifuna ukusindiswa. Ungaphakamisa isandla sakho. Ndawo yonke esakhiweni. Loba ngaphi. Ngifuna bangaki abenu abangakemukeli umoya ongcwele wothi ngiyazi kumele ngiwamukele phakamisani izandla zenu angikawamukeli ngifuna ukuwamukela kulungile kulabalutshwana abangakawamukeli manje uKristu uyagcina ilizwi lakhe uthi kumele ugcine ukholo lwakho kuye uyilizwi manje amaHebheru isahluko 4 watsho ukuthi ilizwi likaNkulunkulu elinguKristu uKristu uyilizwi. Lonke liyakwazi lokhu na. Uthini amen. Uyilizwi. Ofanayo izolo lamuhla lanini nini. Lokho ayeyikho kuMose. Laye. Wayeyikho kuElijah. Lokho ayeyikho kuElijah. Wayeyikho kuJohane. Lokho ayeyikho kuJohane. Yena wazigcwalisa. UJesu. Uthi lamuhla. Ofanayo. Njengalokho ayeyikho. Ngaleso sikhathi. Uthi. Kulokhu. Uyilizwi likaNkulunkulu. Eli profethelwe usuku, lelo elimenza ukukhanya lokho, okukhanyisayo, ukuqinise ilizwi, elithenjisiweyo. Sisesikhathini sokucina bangani, uJesu ukhona, ngiyakwazi ukuthi likuzwile lokho. Aluba ungakaze ubone empilweni yakho, uthi ungakaze ube lomuzwa wokubona, kungela muntu, ohaba lawo, kodwa kanye, esikhatshana, wezwa umuzwa, okudumalayo sibili, uthi, ngani lokubona. Ngangibona futhi ngangingakutshela ukuthi kwakulilanga wena uthi kangikwazi ukuthi kwenzakala njani kodwa ngiba lomuzwa ongathi kukhudumala ongawuzwa ngithi lelo lilanga kuyini ilanga ukukhanya kuyini ukukhanya wonke kungaba ngumhlaba omutsha kuwe kodwa aluba ngangingakutshela ukuthi uJesu Kristu wayemile lapha manje aluba ngilitshela ukuthi uphakathi kwethu wakuthembisa noba ngaphi ababili kumbe abathathu bebutheni ebizweni lami lapho ngiphakathi kwabo lapho ngikhona manje lelo kungaba liqiniso kimi leli yilo lonke iqiniso kumbe kayisilo qiniso lokhu kungaba kuqondile kumbe kakuqondanga manje ngokulisindisa wakwenza lokho lapho esifa eCalvary ukulisilisa wakwenza lokho lapho esifa eCalvary uyakukholwa lokho ilizwi lathi wakwenza manje into kuphela ayengayenza nxa wayemile lapha egqokeni lihlutu leyo angipha yona kuyaba yibufakazi kini kuphela ukuthi wayengumesiya hathi ngamanxeba ezipikile esandleni sakhe loba nguphi umzenzisi angakwenza lokho afake amanxeba ezipikile legazi ebusweni bakhe lamanxeba lezinto lokho kungenziwa lokho bekukhona abantu abaningi babethelwa njengaye lokho kayisikho kodwa impilo yakhe lokho okwakubuye indodana ayenzi lutho ngokwayo kodwa lokho ebona ubaba ekwenza kuyimpilo ekuye eyafakazayo hathi ngoba wayengumJuda okwenza umfazi omncinyane emthonjeni wamkholwa ukuba nguMesiya ngoba wayesenelisa ukudalula imicabango enhliziyweni yakhe lokho kwamenza uMesiya ngale kwakuyindlela uMesiya azazisa ngayo ezinsukwini ezedluleyo leyo kwakuyindlela yakhe ephiweyo ukuzazisa ngokwakhe yiyo indlela yakhe ephiweyo njengokombhalo okwalesi sikhathi liyakukholwa lokho na manje munye lamunye wenu lapha ngumfokazi ngikhangele ngalapha kangiboni muntu engimaziyo wonke umuntu phakathi lapha ongangaziyo futhi esazi ukuthi kangazi lutho ngawe phakamisani izandla zenu uqinile yonke indawo lo muntu olele lapha kulumbheda uphakamise isandla sakhe ubengangazi akula muntu ongaziyo kodwa akhumbula uNkulunkulu uyakwazi uNkulunkulu uyakwazi manje nxa efakaza ukuthi ulapha kuyini mfowethu Branham kuyisipho siyini isipho na siyini isipho kungenani hathi ukuthatha enye into futhi usebenzise enye into uthi ngilesipho sokusilisa ngiyaphuma phandle uthi ngisilise lo ngisilise lo wana nxa bengingakwenza ngeqiniso ngingakwenza manje kodwa isipho futhi wena uchasisa isipho ngokungayisikho isipho nje sikuzisuse endleleni futhi uvumele umoya ongcwele akusebenzise bona leso isipho yikho lokho umthumayeli ayikho akachumayeli lokho afuna ukuthumayela uyazikhupha endleleni kuyisipho lokuphefumulelwa kuyeza futhi ukhuluma ngokuphefumulela kukamoya ongcwele loba yisiphi esinye isipho kuyindlela efanayo manje izipho zokuthumayela lokunjalo beziphefumulelwe kukhona kuqala okwezipho eziphiwe nguNkulunkulu eziyilezi kuqala abapostoli abaprofeti abafundisi abelusi labavangeli lezo izikhundla lezo izipho zethu manje uJesu Kristu wathembisa ukuthi uzakwenza lokhu kulolu suku lokuqina nga ekwenza nga ethembisa lokhu futhi uzakwenza bangaki abazakholwa futhi bamamukele lobu busuku na phakamisa isandla sakho uthi ngizamamukela bangaki phakathi lapha khona-ke ngiyabonga bangaki phakathi lapha abangakazi babe komunye wemihlangano phakamisani izandla zenu minabo phose ingxenye yequku bangaki abakholwayo engakakwenzi liyakholwa kungenani uNkulunkulu alibusise manje khangelani manje nitshele iqiniso uNkulunkulu ubotshelwe ukungiphendula uzakwenza ufaka amazwi akhe emlonyeni wakho futhi ayavela kunjalo kungamazwi akhe kumele kukwenze ngithumele ilizwi lami aliyikubuyela liyize manje nxa ngangisilisa ngingakwenza njengomhlonitshwa owadlulayo umfowethu Upshaw esasikhuluma ngaye leyo ndoda endala ehlezi ngemuva lapho kuleso sihlalo esilamasondo indoda endala eliqhawe ngingamsilisa nxa ngangikwenelisa ngaqala ubusuka kuplatform ngeqiniso futhi ngachibilika ngambona embonweni ehamba wambiza wamtshela lokho okwakuyikho futhi lokho kwaba yikho wasukuma wahamba wabuya kuplatform wathinta amazwane akhe emva kokuba yisigoga okweminyaka engamathumi ayisithupha lesithupha bona ubusuku obufanayo ikhosikazi elinsundu nengane yalo phansi lapho eceleni ngathi ngibona udokotela ogqoke amangilazi futhi uhlinze encinyane inkazana ensundu futhi wamomisa umhlubulo kusukela emphinjeni wakhe umfazi omdala onsundu wawungeke umbambe umshuse kupulatform wathi nkosi isihawu leyo ingane yami futhi nango esiza ixuku lama-asha lalingeke ngitsho limbambe ngathi babakazi akusoze kuncede lutho ukubuya phezulu lapha lokho akusikho lowo nguNkulunkulu ngathi akuyikusiza ngalutho ukubuya lapha kholwa nje futhi waguqa phansi ngamadolo akhe futhi waqala ukukhuleka ngakhangela ngasembuthanweni futhi ngabona umkodo sengathi ehamba ngabona inkazana encinyane ensundu ilodoli engalweni zakhe ihamba isehla phansi emkotweni futhi ngakhangela wencinyane inkazana ensundu ngakhangela emuva futhi kwakungefanayo ngathi zokuphenduliwe phezulu wasukuma futhi wasuka embhedeni bona nguNkulunkulu bona nguNkulunkulu bona angeke akula muntu ongasilisa lukholo lwakho kuNkulunkulu manje iBhayibheli lathi ukuthi ungumpristi omkhulu khona manje ongathintwa yimizwa yobuthakathaka bethu liyakukholwa lokho na umpristi omkhulu manje nxa engumpristi omkhulu angenza njani na nxa engofanayo izolo lamuhla lanini nini uzakwenza okufanayo izolo lamuhla lanini nini manje wena khuleka futhi uvumele umoya ongcwele khona-ke wena uthi kuNkulunkulu uNkulunkulu indoda emelapho kayingazi kodwa lokhu akutshoyo kule ngqondo ungofanayo unguKristu ngiyagula ngilesidingo futhi nxa ungivumele ukuba nxa ngingelalo ukholo ukukwenza makuthi omunye umuntu engimaziyo abe lokholo futhi uvumele biza futhi uvumele ungivumele kumbe lowo muntu athinte umphetho wesembatho sakho enkazimulweni khona-ke nxa lowo muntu engaphandle kwendlela khona-ke sebenzisa umlomo wakhe ukuphendula futhi wenze njengendlela efanayo owayenzayo lapho usemhlabeni. Nizakwazi ukuthi ungofanayo izolo lamuhla lanini nini. Asikhothamiseni amakhanda ethu manje. Nkosi Jesu, ngintshintsha kusukela ebuvangelini ngisiya emsebenzini wesiprofetho. Kukanti ngiyakukholwa Nkosi, wakuthembisa futhi ngiyakhuleka ukuthi wena uzakuvumela lobu busuku siphe khona. Ngizwe lapho lumbuthano usuka lapha lobu busuku futhi siye ngekhaya. Masitsho njengalabo abavela eMawuzi, azizange zivuthe inhliziyo zethu ngaphakathi kwethu lapho ekhuluma lathi endleleni na. UJesu wavuswa kwabafileyo, abazange babekwazi, babekhuluma laye, abazange babekwazi, kodwa lapho esebangenise endlini futhi wavala umnyango khona-ke wenza enye into ngendlela enza ngayo ngaphambi kokubethelwa kwakhe. Lokho okwavula amehlo abo babona ukuthi kwakunguye. Njalo Nkosi, makuthi inhliziyo zethu zivuthe lapho sisiya ekhaya lobu busuku njengokwenziwa ezabo, ngoba siyazi ukuthi ukhulume lathi ngasendleleni, yenza izinto lobu busuku lezo owazenzayo lapho usasemhlabeni, ngoba ungofanayo izolo lamuhla lanini nini. Siyacela ebizweni likaJesu. Amen. Manje wobani semkhulekweni futhi likholwe nje. Asizinikeleni kuleli cele kuqala. Loba ngapi lapho okhona esakhiweni, kholwa uNkulunkulu. Ngifisa ukuthi wonke umuntu abe ngohloniphayo sibili futhi ahlale athule akhuleke. Lokhu akwenzeki ngokupheleleyo. Bengikhuluma lokhu kusa ekudleni kwekuseni kwabafundisi. Indida ayikholeki, yinto engakholekiyo. Kukanti iliqiniso. Ngiyakwazi ukuthi umoya ongcwele ungema lapha futhi ukhulume enye into kulowo mbuthano ebantwini engingabaziyo. Kuya kumele kube yindida, kuyinto engeke ichasiswe. Ngangazi ukuthi uzakwenza. Ngithembele nje ukuthi uzakwenza. Ngithemba ukuthi uzakwenza. Manje khuleka nje futhi uthi, Nkosi Jesu, ngifuna ukuthinta isembatho sakho futhi ngilesidingo. Ngiyakuthembisa Nkosi, ngiza kukhonza impilo yami yonke. UNkulunkulu ufuna ukuthi uphenduke. Nxa ungaphendukanga, phenduka uthi, ngifuna ukuphenduka Nkosi, ngifuna ukuthi ungisilise. Ngifuna ukuthi ungibusise. Ngisilise manje Nkosi, ngiyinceku yakho. Bengiza uke wanika amakhadi okukhulekelwa lamuhla na. Bengibuza nje uBill ukuba nxa engakwenzi ngizabizela umzila okukhulekelwa, kodwa kabazange baphe amakhadi okukhulekelwa lamuhla. Hlalani nje lihloniphe kholwani. Manje ebizweni likaJesu Kristu ngithatha umoya wonke lapha ngaphansi wamandla ami okwenkazimulo kaNkulunkulu, ukuze ilizwi lakhe laziwe ukuthi ngosuku lokwahlulelwa kasiyikuba lezaba. Manje khanyela ngapha futhi ukholwe manje. Thandaza ngenhliziyo yakho yonke futhi nje ukhuleke futhi ngokuthobekileyo ungakulwisi. Zenze uhlaliseke futhi uthi, Nkosi, wenza isithembiso, ngiyakukholwa, yikho lokho okumele ngikwenze. Ngiyazi akudingakali ukuba ngilibuze. Bangaki abake babona lokho kukhanya? Basiboneni, ubonile umfanekiso wakho. Basiboneni izandla zenu. Abake babona umfanekiso wakho, balikuboni. Bona lapho na, bona kungesinye isibanga kukhona phezu kwalelo khosikazi ubulawa luhlupho lwenyawo zakhe lomhlane. Yena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu engakusilisa dadewethu? Kuyini okuthintileyo na? Kawungazi, kodwa uthinte enye into. Nxa iNkosi uJesu ingangitshela ukuthi wena ungubani, ngabe lokho kuzakwenza ukholwe ngcono na uNkosazana Philips? Nxa lokho kuyikho, sukuma ngezinyawo zakho, kulungile. Ngingumfokazi ngokupheleleyo kuwe. Phakamisa isandla sakho nxa lokho kuyikho. Angikaze ngimbone empilweni yami. Kuyini akuthintileyo na? Hamba uyekhuluma kulowo mfazi. Emva kwalokhu inhlungu sezihambile zonke manje. Usukahle, ungahamba ngekhaya futhi uphile. Nanti ikhosikazi khona emuva, ngemuva kwakhe lapho ubulawa ngumkhuhlane wokwethuka. Oh Nkulunkulu, nxa ibizo lakhe nguNkosazana Star. Kholwa
uJesu Kristu uza kuphilisa.
Sukuma ume ngezinyawo zakho uthi wamukele ukusiliswa kwakho. Nxa ngingumfokazi kuwe, zunguza izandla zakho, umkhuhlane wakho usuphelile. uJesu Kristu uya kuphilisa.
What did he promise? He promised it.
Kuyini akuthembisayo na? Wakuthembisa. Uyakholwa na? Ulekhosikazi ngemuva kwakhe. Ehlezi lapho. Uyakhuleka. Wethulile. Ulezinhlupho. Ufuna ukuyekela ukubhema. Ibizo lakhe. Unkosazana Bordon. Phakama Unkosazana Bordon. Igwayi lakho liphelile. uJesu Kristu uyakuphilisa. Angikaze ngimbone umfazi empilweni yami. Liyakholwa na? Manje liyakwazi ukuthi angeke ngikwenze lokho. Lo uJesu Kristu kuyini na? Ilizwi liphilile. Amandla amanele kulenkemba esikanhlangothi zombili. Lidalula imicabango lezi zindlo zenhliziyo. Kuyilizwi uJesu Kristu ofanayo izolo lamuhla lanini nini. Ngani kukholwa lokho yini?
Lapha kuhlezi indoda. Ehlezi lapha ilesisu esilesikhala uhlupho lwenhliziyo kunjalo aniyazi indoda
anyikaze ngimbone kodwa ungumthumayeli umhlonitshwa mnumzana Kinzi kunjalo uyakholwa mnumzana na phakama ngezinyawo zakho futhi wamukele ukusiliswa kwakho uJesu Kristu uyakuphilisa. Kanje uma ngenzela isisa njengoba umfundisi beka izandla zakho phezu kombako ubulawa luhlupho lwezinso lohlupho lwesibindi lesi sindo esedlulisileyo lezi nhlupho beka izandla zakho phezu kwakhe kuzamthiya nxa ukholwa. Tsono kule ndoda ehlezi ngemuva kwakho kule thunzi lokufa kule mvukuzane indoda ibulawa lithumba imvukuzane ukwethuka ibizo lakhe ngumnumzana yami kholwa manje uJesu Kristu uyakuphilisa. Uyakukholwa na? Uyakwamukela na? Kulungile mnumzana. Lapha kulele indoda ilele lapha phezu kwalumbheda mnumzana kanyikwazi nxa ngingakusilisa bengingakwenza ngimumfokazi kuwe ubuye yonke indlela. Wenze umzamo ukubuya lapha. Ngawungeke ufihle lokho okubi kuwe. Kodwa angeke nikusilise. Ubuye lapha lomkakho. Nguye lo ohlezi lapho. Ogqoke ijazi elingumbala. Wempintisi. Kunjalo. Ulungile. Indoda ilethunzi lokufa. Angeke aphile. Kodwa okwesikhatshana manje. Ule mvukuzane uyagula lawe dadewethu uyakholwa uNkulunkulu engangitshela lokho ohlupheka ngakho na kulihlupho lomhlane wakho kunjalo nxa kuyikho phakama kulungile wena yamukela ukusiliswa kwakho kukholwe beka isandla sakho endodeni yakho uyangikholwa ukuba ngumprofethi wakhe mnumzana nxa ulala lapho uleqiniso lokufa awungeke uphile yikho kuphela odokotela bakudelile imvukuzane isikudlile ngibone indaba ezinkulu ukwedlula wena besiliswa angeke ngikusilise kodwa nxa ungakwamukela nje futhi ukukholwe uyakukholwa na lithuba lakho kuphela izikhathi zakho zokucina ziyedlula uyakukholwa na nxa ukukholwa thuma ukume kulowo mbheda thuma ukume lapho ebizweni likaJesu Kristu thuma ngezinyawo zakho uthi uphiliswe uthi uphume lapha udumisa uNkulunkulu omunye umuntu amnikeze isandla lapho msizeni nango elapho enyaweni zakhe bangaki phakathi lapha abakholwayo phakamisani izandla zenu ukumani ngezinyawo zenu inengi lenu elifuna ukusiliswa ukumani ebizweni likaJesu Kristu phakamisani izandla zenu lidumise uNkulunkulu nikeni udumo lenkazimulo manje bonga inkosi ngokusila kwakho uJesu Kristu ofana nayo izolo lamuhla lanini nini kowethu odokotela besilekile leyi indlela kaNkulunkulu ephiweyo kukholweni bangaki abafuna ukwamukela indlela kaNkulunkulu ephiweyo phakamisani izandla zenu futhi liphe uNkulunkulu udumo lonke futhi likholwe ukuthi lisilisiwe ebizweni likaJesu Kristu. Amen.